Ukukhwela kwembadalo yamafoni lokwasekulenjeni esithi internet kuyinto embi kakhulu ngokuba kube kuvele kuphezulu sikhuluma kunje iZimbabwe iye vele ihamba phambili emazweni aseAfrika ngokudula emuntwini osebenzisa i-internet kumbe ofonayo. Kodwa ke ukhumbule ukuthi ke ubunzima bakhona soze buphelele ebantwini ababili abathathu ngokuba impilo yanamhlanje vele sekuphilwa khona ekulenjini, sekuphilwa khona efonini, sekuphilwa ngalokho okuthiwa phecelezi telecommunication. Kulapho sokusenziwa khona i-business, kulapho sofunda khona nxa ungumntana esikolo, kulapho sokukhulumisana khona nezihlobo labangane, ususenza yonke into ku-internet, uyenze kumbe ngefoni, ukhulumisana labantu owazana labo kumbe ngothengiselana nabo izinto ezithile. Ngakho ke ukukhwela kwembadalo yamafoni lokwasekulenjini i-internet kusho ukuthi amabhizinisi amancane azagalula ngaphansi kobunzima bona lobo ngokuba abevele zuza imali encane kakhulu. Asebenza ikakhulu esebenzisa ubulembu, esebenzisa amafoni ukuzuza ama-customer, ukuzuza abathengayo. Kanti-ke abantwana besikolo bazathwala nzima kabanzi labazali ngokuba imfundo yanamhlanje sisenziwa ngedatha, sisenziwa ku-internet, sisenziwa ngefoni. Yonke into yenziwa khona laphana. Ngakho-ke osekhweza imbadalo yamafoni akhweze imbadalo yobulembu utsho ukuthi segongoda abantu, sebaqedisa khona laphana ngoba lapho kuphilwa khona ngempilo yanamhlanje.
Akhona yini amanyathelo elizawathatha?
Maningi amanyathelo esizawathatha ukuvimbela ukukhwela kwentengo yobulembu lamafoni, okubalelwa khona ukuqoqa izakhamizi kusuka ekhoneni leZimbabwe beliyana uze ufike kulelwe emakhaya lasedolobheni, abantwana besikolo labantu abasebenzayo abahleziyo abangasebenziyo labamabhizinisi, wonke umuntu kunye labangaphandle kwelizwe, ukuthi silwe lalokhu kukhwela kwembadalo yamafoni lezekulenjini i-internet.